sokuyizika disendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo, siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Siyahlangana kweza kusihlwa mthwakazi ngolwesine mhla ka 27 kumabasa 2023. Igama nguNtungamile Nkomo. Endabeni zethu lamhlanje.
It's unfortunate for them to convict me for, number one, an offense that I never committed. Number two, I never owned this particular Twitter account they are referring to. I have a Twitter account which I use.
Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ofunyanwe ngomthethwandaba namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uzagwetshwa kusasa.
Siqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyeneyo e-Afrika nakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe-ready ukubana uZimbabwe wonke nozulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siyangaphi.
Umkhokheli webandla le-TRIPC umnumzana Nelson Chamisa uza kwethekelela inkokheli ye-SADC le-African Union ukuyakhulumisana layo mayelana ngokhetho lweZimbabwe oluzaqhutshwa kunyanga ezimbalwa ezilandelayo. Abezanu-PF labe-TRIPC bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Umkhokheli webandla eliphikisayo eletransform Zimbabwe, umnumzana Jacob Ngarivume, ufunyanwe ngomthethwandaba kamantshi namuhla elecala lokutshotshozela udlakela njalo uzagwetshwa kusasa. Umnumzana Ngarivume ubotshwe wetheswa leli cala ngomnyaka ka-2020. Kubika umlondolozi Ndlovu.
UNgarivume wethesa icala lokutshotshozela udlakela ngemva kokukhuthaza uZulu weZimbabwe ukuba aphatheke ekutshengiseleni okwakumele kwenziwe ngoNtulikazi ngomnyaka ka-2020. Yena uyalilandula icala lele sithi ikhasi le-Twitter elicatshangelwa ukuba ngelakhe alisilo lakhe njalo akalani lalokho okwalotshwayo. Umantshi uNkosikazi Ferrez Chakanyuka uthe kusobala ukuba nguye owaloba amazwi okuba uZulu aphatheke ekutshengiseleni ngoba ehlala ekhuluma le ndaba lezindaba ngendaba zenkohlakalo esithi kumele abantu batshengisele ngendaba zokwehluleka kukahulumende. Uphinde wathi bukhona ubufakazi bokuba uNgarivume wake waya kukhomishini yeZimbabwe Anti-Corruption Commission ZAC emangalela abantu abenza inkohlakalo. Uthe uNgarivume kazange iphikise ukuba asimnikazi we-Twitter account ngesikhathi ebotshwa ngamapholisa okuveza ukuba ukuphikisa kwakhe kwenzela ukuba angatholakalele icala okusobala ukuba ngelakhe. Igqwetha likaNgarivume umnumzana Love Momaduku uchasise ngokwenzakale emthethwandaba.
The court found Jacob Ngarivume guilty of the crime of inciting the public.
Umthethwandaba uthole uNgarivume elecala lokutshotshozela udlakela. Bathi kabavumelani nalokhu akutshoyo ukuba kazange abe kuTwitter, ukutsho uMaduku. UNgarivume uveze ukuba ukubotshwa kwakhe kuveza ukuba uhulumende weZimbabwe uzimisele ukulwisana nalabo abalemibono ehlukenile yakhe.
I mean, it's unfortunate for them to convict me for, number one, an offense that I never committed.
Kuhle ukuba bathi ngilecala engingalenzanga, angizange ngibe le-Twitter abayitshoyo, ukutsho uNgarivume. Isikhulumeli sikahulumende umnumzana Nick Mangwana uthe uhulumende kangeneli ekusebenzeni kwemthethwandaba. Abanye asebetholakale belamacala afana nelekaNgarivume umnumzana Job Sikhala, yena ozagwetshwa kusasa. UNkosikazi Fatsa Imayere lo Tsitsita Karembwa abatholakala belecala leli lo mnumzana Wophoshi Ngono watholakala engelacala. Wolunye udaba abalwa impi yenkululeko abenhlanganiso yeZimbabwe National Liberation of Veterans Association bathi sebekhiphe umnumzana Christopher Mthwangwa ukuba ngumgcini sihlalo wenhlanganiso yabo. Bekhuluma emhlanganweni nentshisindaba yeHarare abeZimbabwe National Liberation of Veterans Association laba bathi uMthwangwa usehlale isikhathi eside ngemva kokuba wavotelwa esikhundleni lesi kuminyaka elithumi edluleyo. Osaphethe isikhundla sokukhokhela inhlanganiso yomnumzana Ethan Mathibela uthi balandele isisekelo sombuso wenhlanganiso yabo ekwenzeni lokhu.
Kubuhlungu ukuthi abakhokhela sabafaka esihlalweni abazange babe lokunanza le nhlupheko yama-comrades. Bathe bona befakwa sabahamba sebesiyasebenza besebenzela kona le muli zabo. So sihlele nje singathi siyizintanda.
Imizamo yokuzwa ukuthi uMthwangwa uthini ngalolu daba yehlule ngoba ubengasabela ucingo lwakhe. Luba imibuzo ithunyelwe kumakhala ekhukhwini nge-WhatsApp kodwa kunyanga ezanda kwedlula utshele intatheli izindaba ukuba inhlanganiso yakhe isanile ukukhetha inkokheli entsha kuze kwedlule ukhetho olukhulu lwalonyaka. Kodwa uMathibela uthe lokhu akukho emthethweni esithi baza kwenza umhlangano ukukhetha inkokheli yabo okusemthethweni. Ngimele isithu 7 ngiseHarare ngimlondolozi Ndlovu.
Umkhokheli webandla le-TCC umnumzana Nelson Chamisa ukhangelelwe ukusungula uhambo lokuyahlangana lenkokheli yomanyano wamazwe angezansi yezwekazi le-Afrika e-SADC kanye le-African Union ngenhloso yokucela inhlanganiso zombili ukuthi zingenele kudaba lweZimbabwe ukuze ukhetho oluzayo luqhutshwe ngendlela ekhululekileyo kungela kuqilivezela. Kubika uMavis Gama.
Isikhulumeli se-TCC umnumzana Ostello Sigift Siziba uchasise kabanzi ngenhlelo zebandla lakhe emalungiselelweni wokhetho lwalonyaka ekukhetheni abazalimela lonyaka.
Thina sokujabula ngoba iprocess yethu ikhethe abantu abatshiyeneyo, kulabatsha bavela ku-student movement, kulabantu abavela ku-civil society, kulama-labor activists, kulama-media practitioners abaritayileyo, kulama-veterans akhethweyo ngabantu abatshiyeneyo. Ungakhangela uMagret Longo banominethwe ngabantu abaningi eMondoro, eMashonaland, eWest khona ngale. Kuyasivezele ukubana inhlanganiso isebantwini, inhlanganiso ngeyabantu.
USiziba uthi kuqakathekile ukuba umkhokheli webandla lakhe umnumzana Chamisa aphatheke kuhlelo lokuyabonisana lapha kwamanye amazwe kanye labenhlanganiso ezigoqela e-SADC le-AU ukuze kuphunywe lamacebo okuphathisa ukuqhutshwa kokhetho ngendlela ebalulekileyo.
Siqalisile ke ukuhamba ke ukukhankasa emazweni atshiyene e-Afrika lakwezinye indawo ke ngaphandle kwe-Afrika. Siqalisile njalo ukulungisa ke inhlanganiso yethu ukubana ama-documents ebe-ready ukubana uZimbabwe wonke loZulu wonke bekwazi ukubana thina njengenhlanganiso suka ngaphi siya ngaphi.
Okugcizelelwe ngocubungula ngezombusazwe enhlanganisweni yeZimbabwe Democracy Institute umnumzana Bekezela Gumbo.
Abantu beZimbabwe ihistory yama-election eZimbabwe sebeyizwile. Akukho kuhle njengomkhokheli kumbe nje iparty elifuna ukukhokhela abantu ukuthi itholakale kungela lutho abantu abalenzayo. Kuyenza ukuthi bekhanye njengabantu abayenza something ukwenza i-diplomatic offensive nale abayikhulumayo ngoba abantu bayikhangelele. Okwesibili, amazwe angangaphansi kwe-African Union bafuna i-agenda yokuthi bekhanye ngani ba-democratic kumbe balandele imithetho yabo. So yokuthi liphushe amazwe lawa implemente imithetho yabo ngoba imithetho yezwekazi le-Africa imithetho ye-SADC yokuthi ama-elections kumele be-free and fair kufakiwe ama-guidelines.
Enye ingcwethi kwezombusazwe umnumzana Chenesani Ntungakwa yena upha umbono wakhe ngodaba lokwamukelwa kwamalunga aye kwamanye amabandla abafisa ukuncintisa kukhetho bemele i-TCC.
Indaba le ilokuhlupha kodwa ilobunandi njalo. Kumele sinanzelele ukuthi ipolitiki ihamba njengevangeli. Kutsho ukuthi ungavula inkonzo ukhona ukwemukela lowo muntu ozabuye sithi mina sengifuna uNkulunkulu. Sinanzelele njalo ukuthi okwakwathesi iningi labantu abaphuma ebandleni akade bephuma kulo ngesikhiwa singathi ngabantu abapolitically active, ngabantu abawomele ukusebenzela ipolitiki.
Abe-TCC bathi khona kuzoqhutshwa ihlandla lakugcina lohlelo lokudinga abazamela leli bandla kukhetho oluzayo bevelela kumagama alabo abathakazelelwa nguZulu ezigabeni ezehlukeneyo zelizwe. Bathi kodwa bakhathazekile ngenhlawulo ebizwayo lapho sekubhaliswa amagama abazancintisa kukhetho ezama-nomination fees. Kodwa besithi balabo abantu abeneleyo abazomela ibandla leli kizo zonke indawo lapho kuzoncintiswa khona. Abebandla leli bakhala njalo ngokungaphiwa ugwalo lwabalelungelo lokuvota lona ukhetho solusondele. Umongameli Emmerson Mnangagwa ukhangelelwe ukwethula yiloba yisiphi isikhathi usuku lokuqhutshwa kokhetho lwalonyaka. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, ngingumevisi Gama.
Umhlangano walonyaka weTransform Africa oqhutshelwa eVictoria Falls eZimbabwe okwakuqala embalini yawo, wona uvele uqhutshelwa kwele Rwanda uqhubekele phambili namuhla. Lo mhlangano uqale izolo njalo uphela kusasa. Ungenwe izinkokheli zamazwe amahlanu ezivalisa umongameli Emmerson Mnangagwa waseZimbabwe, uPaul Kagame waseRwanda, uHakainde Hichilema oweZambia, inkosi ye-Eswatini, umSwati wesithathu kanye lomnumzana Lazarus Chakwera waseMalawi. I-Studio 7 ixoxe lomeya weVictoria Falls, umnumzana Somvelo Dlamini, yambuza ngokuqakatheka kokuqhutshelwa kwalomhlangano edolobheni lakhe.
I-conference le eyenze Elephant Hills izaphathisa kakhulu uZulu weVictoria Falls ngokuba abantu bayathola imisebenzi. I-Falls ibivalile ngenxa yokuthi i-COVID-19 pandemic ama-effects ayo ebesenza abantu bengatholi imisebenzi. So kwakathesi abantu batholile imisebenzi, njalo i-conference le iletha abantu abaningi 3,200 delegates ukwenza ukuthi bethole i-business. Ama-lodges, ama-hotels ebegcwele iviki yonke le okwenza ukuthi impilo itshintshe ebantwini. Njalo ifundiswa kuningi, especially on the use of farmer ICTs, lama new technologies in doing business, lokukholaborata kwama-African countries in order to transform people's lives. Soon after this conference, kuyaqalisa i-carnival, kuyaqalisa namhla, phele mhlaka between 29 and 30 konapho. Ngathi this week yonke business ingenile force. Ama-tourism companies are doing a lot of business in Biri yatshintshe ebantwini.
Umnumzana Somvelo Dlamini ngumeya wedolobho leVictoria Falls. Siphinde saxoxa lesikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethekelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority, umnumzana Godfrey Koti, ngomcimbi weVictoria Falls Carnival ozakwenziwa ekugqitshweni komhlangano lo omkhulu oweTransform Africa Summit.
Lo umdlalo owenziwa ngusomabhizinisi abatshiyeneyo abambanayo ukuthi basincedise ukuthi sibone ubuhle obukhoke kwezamagitre ezamasikari lezi-ke labazilibazisayo bonke abahambayo ababefuna ukuza eVictoria Falls. Siyabaqonqosela sibili kakhulu beze bezeqinisa ubuhle bukhona kuleli laseZimbabwe, bezobona ubuhle obukhona eVictoria Falls. Sikhangele njalo-ke labangane lezihlobo ezizobuya ezisize kubo 5,000 kulo nyaka lapho esibhengele khona kuye ukuthi kuyabe kuyindawo enhle kakhulu sokuthi abantu baze bazozilibazisa. Kodwa thina njengatourism masikhathi labantu laba ngu-5,000 sikhangele ukuthi ngumuntu ozasuka lapho avela khona uzadada lo bhasi kumbe uzadayela imoto yakhe lapho esizofika-ke eVictoria Falls, uzadlula endaweni ezijiyeneyo bona kona okuhlukene esidla bezilibazi ndleleni lapho-ke i-economy ye-tourism iyabe ihambe kahle. Sikhangela njalo-ke indawo zokulala bezokuphumulela khona bazabe besincedisa lawo senza-keke ukuze kulezi ndawo beletha-ke izinzuzo ehlukeneyo-ke ekuhlandla-ke le-tourism lokwethekelela kwethekelelwa khona ngaseke ngase-Victoria. Lamazwe ahlukeneyo azabe khona ahlasimisela i-Namibia, i-Botswana, i-Angola, i-Nigeria, i-Rwanda babe lapho-ke besenza into ezehlukene ezilokuziba phakathi-ke kuleli hlandla-ke e-Victoria Falls.
umnumzana Godfrey Koti isikhulumeli senhlanganiso ebona ngokwethelelwa kwelizwe eZimbabwe Tourism Authority. Umphathi ntambo kahulumende waseMelika obona ngokudlelana lamanye amazwe umnumzana Anthony Blinken namuhla uxoxisane lomnumzana Anthony Guterres unobhala jikelele we-United Nations kanye lomnumzana Moussa Faki Mahamat umgcini sihlalo we-African Union Commission ngokwenzakala kweleSudan lapho kulabantu abedlula kancane amakhulu amahlanu 512 asebefile empini yomvukela. Lokhu kwenzakala ngesikhathi abalwisanayo kulimpi uGeneral Abdel Fattah al-Burhan okhokhela ibutho leSudan lo General Mohamed Hamdan Dagalo okhokhela icele lebutho ele Rapid Support Forces bevumelane ngolwesibili ukuthi bake babeke phansi izikhali okwensuku ezintathu ukwenzela ukuthi amazwe wonke esuse izizalwane zawo kulelo lizwe. Kodwa abezindaba beReuters babika ukuba iqhubekela phambili ilimpi kwezinye indawo edolobheni elikhulu eleKhartoum. Kubikwa njalo ukuba kulabantu abaningi abagoqela abadabuka eZimbabwe abafisa ukuhlengwa ngamazwe abo lenhlanganiso ezizimeleyo abalwisanayo amacele alwisanayo angalalelana umanyano we-African Union amise limpi. Ukuze sihlaziye lolu daba uGibbs Dube we-Studio 7 uxoxele umnumzana Thabang Nare ocubungula ezombusazwe ezimele.
Indaba yeSudan indaba enzima kakhulu ngoba siyazi ukuthi ngo-2019 kwaba le-coup. Kwathi ke ngo-2021 kuzanywa ukuthi amandla ebuyiselwe abantwini ekhitshwe emasotsheni kwaba le-coup njalo. Siyazi ukuthi kulamadoda amabili lapha uGeneral Burhan lo-General Dagalo. UDagalo waziwa futhi kuthiwa nguHemet. And uHemet bathi amabutho akhe usewakhwezile lakhulu inani ukuthi kuyafika 100,000, 120,000 amasotsha. And kukhanya batshaya imbhobho, batshaya izigwagwagwa, badubule amaframachina e-airport enkulu yeSudan ukuthi bona bazimisele ukuthi bethathe umbuso. Indoda engani ifisa ukuthi ibe nguKadhafi eSudan, ibe lamandla wonke, ibe ngupresident njalo, ibambe ibutho.
Umanyano we-African Union kumele wenzeni ngalokhu babanani?
Ukuthi i-African Union kuthiwe izahambe yengenela. Akusonto elula leyo. Ngenxa yokuthi nxa abantu bezimisele ukuthi sokuliwa and kuzaliwa omunye eze ethatha amandla, kunzima. Ngaphandle kokuthi i-African Union layo kade kuthiwa ilamasotsha, nxa kuthiwa kulamazwe azakhitshwa amasotsha ehambe eSouth Sudan ebeselwisana lalaba abantu abakhona. But nxa ukhangela inani lamasotsha 120,000 liningi kakhulu.
Amanye amazwe-ke kumele enzeni lawo khonapha babanani?
Kulamanye amazwe akade engenela okuthiwa angenile eSouth Sudan, abanye bacabanga ukuthi o-Saudi Arabia engxenye yibo abanika lo General Dagalo Hemet imali. So akusonto elula ku-African Union. I-African Union isanda kuvela e-Ethiopia lapho ekade ikhumisana imlotha kulaba abanye kade besilwa bevele eTigray belwisana lomongameli Ahmed. Asazi ukuthi kuzozalwa nkomoni eSudan. Kungathatha isikhathi kulokhu kuliwa kuze kuphume lo ozazibona eseyinkunzi. Kukhanya zinkunzi ezimbili ezisesibayeni lapha. So elemelika kuyaba kuhle lisebenzele United Nations, lisebenzele African Union, kufakwe ipressure, kufakwa ukuthi abangakwenza ukuthi leyimpi ime.
Umnumzana Thabang Nare yingcweti kwezombusazwe ezimeleyo. Ubexoxa lo Gibbs Dube we-Studio 7 eseBoston khonapha eMelika. singene kwezivela kwamanye amazwe. Umongameli Joe Biden weMelika wenzele omunye wakhe umongameli Yoon Suk-yeol wakwele South Korea idili ntambama izolo. Ngaphambilini uBiden wazise ngokulotshwa kwesivumelwano phakathi kwamazwe omabili esizanikeza eleSouth Korea ithuba lokudlala indima enkulu ekuqoqweni kwamaqhinga okumelana lengozi yokuhlasela okungabe kuqoqwa ngele North Korea ngezikhali zempubhiso ezenuclear. Owake waba ngusibalukhulu wesabelo se-Arkansas kwele Melika u-Asa Hutchinson ngolwesithathu usungule ngokusemthethweni umkhankaso wakhe wokufuna ukumela ibandla lakhe lama-Republicans kukhetho lokudinga umongameli olulandelayo. Abibandla le-Triple C labezanu-PF bajikelana aqatha phezu kokukhwela kwentengo yezinto okuqale ngomvulo okuthiye uzulu weZimbabwe esidla imbuya ngoluthi. Abi-Triple C bathi ukukhuphuka kwentengo lokhu kuveza sobala ukuthi ibandla lezanu-PF selehlulekile ukulungisa umnotho. Ngokunjalo, bathi kumele likhitshwe embusweni kukhetho oluzayo. Kepha abezanu-PF bathi osomabhizimusi bakhuphule intengo ngabomo besebenza le-Triple C ngoba bezama ukucunula uzulu ukuze engavoteli umongameli Emmerson Mnangagwa lebandla lakhe. Idola leZimbabwe lalo liqhubeka ligugudeka nxa liqathaniswa leMelika. Idola leMelika elilodwa selithengwa ngamadola aseZimbabwe aphakathi kwenkulungwane eyodwa elamakhulu ayisishiyagalombili 1800 kusiya kunkulungwane ezimbili 2000. Ukuhlaziya lolu daba sixoxele lunga le-Triple C umnumzana Abednego Bebe endawonye lelunga leZanu-PF umnumzana Believe Gawule onguye osungula lingxoxo.
Kunesandla esithile esiqatshileyo esiyiso esiyenza ukuthi kube lomumo nalo obangela ukukhwela kwezinto. Ngokunjalo ke ngendlela zabo yizo abazenzayo zokuthi abantu baswele uhulumende okhona, yikho abakufunayo khonokho laba abakwenzayo. Ngoba ngeqiniso lonke ungakhangela nkomo, uhulumende wavula ukuthi abantu baziyenzele amabhizinisi abo, amabhizinisi mahle, abantu bencintisana kungela price control. Abantu bezenzela intengo zabo zokuncintisana besehlisa intengo zisiya phansi. Njalo intengo akukhangelelwanga ukuthi ikhwele, kodwa-ke ngezindlela kuncedisa i-opposition konke khonoko okwenzakalayo. Kuyabe kulimaza uhulumende weZANU PF. Kwenziwa ngabomo khonoko nkomo. Izinto ezenziwa yiyo kuthiwa yi-sabotage, isilo enkulu kakhulu eyokuthi izondise abantu begcine bebona angani uhulumende uyehluleka ukubavikela lapho kumele bavikele khona, ikakhulu ekukhweleni kwezinto.
Babu Bebe nansi indaba yamuzu babu Gawule akhuluma uthi yisabotage intengo zikhwezwa ngabomo ngoba osomabhizimusi bafuna kukhitshwe uhulumende weZANU PF.
A poor carpenter always blames his tools. Yisilingi leso. Kuyabe kusitsho ukuthi indoda ehlulekayo iyabe isisola ukuthi sanxibe sami leso sikuthundu ingomi yami kayilelwanga, hhayi hloka lamleli bagamula phansi. Yikho kwenzakalayo kathesi esikuzwa kugcinwa ngumalimali daba. Kambe umalimali nalapho uqondi na ukuthi okwakuqala thina khonapha eZimbabwe singaze sicatshe ngomunye. Akusela muntu weZimbabwe ngisho oyedwa naye umalimali nalo uGawule kasayifuni ibhondi funa i-US dollar. Ngikhuluma kathesi ngikhuluma akula oyedwa ongathi mina mfuna ibhondi mina uphakamisanda kakho eZimbabwe kathesi. Ngoba sikhuluma kungenje izitolo zemakhaya izakhulu akusela ezithatha ibhondi. Abantu abathengisa amatamatisi akusela ofuna ibhondi. Kutho ukuthi khonokho okwakuqala asivumeli ukuthi kule problem ngoba yena usola isandla esingekho
So ukuthola sizala ngokuthi khona kulesandla akulasandla la kunokwehluleka ukwehluleka umkhonomi weZimbabwe awusithi ukuthi udalwa ngabantu ukuthi bawuhluleke kodwa udalwa nguhulumende ngokuthi uhulumende kufanele azise amapolisi azakwenza ukuthi khona umkhonomi uthuthuke uyephambili amapolisi kawadalwa ngamabhizinisipo kodwa adalwa nguhulumende obusayo akudingi rocket scientist malinami ngibele ukuthi umrobhu abantu kungaba kungasiseretiyeni
naso baba gawule amuzwe akhuluma ubhebhe kanti njalo izolo sizwe umsekeli kamongameli ubaba uChiwenga sithi yena ukukhithika kumbe ukutshabalala kwedola leZimbabwe akutsho ukuthi umhlaba usudilika kodwa njengokutsho kukabhebhe labanye esikhuluma labo uZulu jikelele bathi hayi kusukela kukhetho lwedluleyo kuze kufike manje umnotho uyalehlula selehlulekile baba gawule yikho idola liqhubeka litshabalala nje
ngiyakuzwa baba ngikumbuthi umzukulu wami uBhebhe ngiyamuzwa sibili kodwa ke mthandazo ukuthi ngithi mina uBhebhe ngike ngimbisele emuva ekutheni ngemva kwalokho uMinister of Finance wananzelela ukuthi kwakule mali zokuganga eyazifakwa ezomoya lezi ama-RTGS ezazisezilokuzwa ngale angabanye bezifakakwase kuqeza suku zonke ama-rate ekhwela suku zonke kwabesenziwa ngubani lokho kwakubangelwa yini khonokho ekwakusenza ukuthi ama-rate akhwele suku zonke uMinister of Finance umthuli wagcina esesiwa lecebo wakuvala khona kokuyinto kwakhona kodwa ke uyabona nxa umthuli ezama ukuthi evale la izigangi lezi ziyabhoboza futhi igapha uvuze kwenye indawo amatsotsi ke agcwele indawo yonke lakithi epartment akhona amatsotsi izigangi zikhona indawo yonke ku-opposition zikhona nakuzankezi zikhona izigangi yikho yinto mina asingeke sibleme i-government yeZimbabwe umthuli is working very hard ukuthi aqondise izinto njengominister wefinance
luyasondela ukhetho baba Bhebhe lina njenge-CCC kuyini likuthembisa uZulu weZimbabwe kungani abantu bamele belivotele
wathi ngizakutshela into ezintathu inkinkami ngiyabuya kekwakwaziphe-CCC wathi ngiqale ngitshela abantu iqiniso ngiqondise ubaba bamami la kule nto ezintathu eziphilayo la kule nto okuthiwa yikwehluleka kule nto okuthiwa yikwedlulwa kule nto okuthiwa yikuthutha okwakuqala izane iyehluleka ithi iyehluleka ibisisola abanye abantu wangisithi iyehluleka ngiza kuqathanisa lokuthi iyedlulwa thina ngesikhathi senti sisila into yenkulumeko sasidiliza amadibha sasidiliza izikole ziyethu zijise ezinye sizivale kodwa usmithi kazanga ayihluleke size salithathi ilizwe imsapotheta yenza ngikhumbaze esapoti sengiqamba line ayibeka ekamali mami yokuthi kule sapoti kuyena akhuluma ngebala alizwayo
umnumzana Petnico Bhebhe lilunga lebandla le-CCC ube xoxa endawonye lelunga lezano PF umnumzana Belief Gawule ku-Live Talk wasihluzweni bomama namuhla sixoxa ngokuhlukuluzwa kwabomama labantwana ezindlini i-domestic violence. Siziphethe ngebezihamba phambili. Umkhokheli webandla le-Transform Zimbabwe umnumzana Jacob Ngarivume uza kwetshwa kusasa ngemva kokudliwa licala namuhla. Kwanele olivalelisayo ngontungameli Nkomo.
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku-Studio 7
kusukela ngo-7:30 kusiya ku-8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 PM kusvika na 7:30 PM.
Apo tinokupai nhau muririmi rweshona. Murara zvakanaka.